kuhlala sikutaza izano ukuthi asebenzise ubudlawo bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti uNangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu bakusaya umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokhu engenile esihlalweni akukhulumayo kakuhambenani lokwenzakalayo phansi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesenkonzweni obulawayo lapha e-trade fair, lapha abantwana abalabazali ababulawa iBukurawundi bazama ukuzakhankase ukuthi uNangagwa akezwe ukuthi kathi udubele iBukurawundi lenziwa njani. Abantwana laba babanjwa batshala ubuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khona kutsho sikhangele ukuthi akutsho ukuthi kwenzakalayo yini.
UMgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula. Kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF betshaya abasekeli beMDC. UMnangagwa singabona elandela indlela ehlukene likaMgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa. Ngayikho khonoku sasithembe abantwana lobo beguguntawonti abatshayayo abakamtwakazi ngakabajayiwanga